Okokuqala khangela umnyaka vele ususiye kuphelele, but nxa sixoxa labantu abakhangela izinto eziningi, covered data line $600, i-basket for a family of 6 2.4 RTGS. Thina nxa sibuyela emuva siyakhangela izisebenzi zikahulumende, particularly ababalisi, RTGS bathola 700,000 nxa sikhangela i-2.4 incane kakhulu, yabe kubo 30% plus. Sisuke khonapho sibuye sizokhangela i-poverty datum line yokuthi vele ungabe ngumyanga wenu. I-poverty datum line ime ku-$600, isebenzi sikahulumende thola 300, meaning ungumyanga ngengxenye yempilo yokumele uyiphile. Esikukhangelayo asikhangelela ukuthi umuntu ungavuka kula masalamusi ukuthi uyaphila kuhle, sikhangelela ukuthi ilizwe yilo eliphilisa abantu. Sizwe abanye bekampeyini ukubusa ilizwe besithi ilizwe liyakhiwa ngabanikazi, nyika enobakwa nebene bayo. Aba obene belizwe yibona aba badubekayo phandle, okumele ukuthi bakhakhulete ukuthi idiamond lelo okuthiwa yi-2.4 million ngomnyaka lidliwa mbani. I-$600 ye-datum pack izisebenzi zethu zingaphezu kwayo yini? I-basket yamalunga ayisithupha emulini kumele kube yiwo aphila nge-2.4, kodwa nxa uqathanisa uzathola ukuthi abantu bonke abasebenzayo bathola 700 and something US dollars, bakhatshana lokufika eduzane. Kahle kahle tsho ukuthi sisadlala empilweni, sikhangelela ukuthi kathesi sihambe savote. Abantu esibavoteleyo babuya bengu-government omutsha, u-government okhangelela ukuthi kungabi labantu baba badubekayo, but kathesi u-government lwana uzimisele ukuthi abantu badubeke ukwedlula yena.
Manje pho, njengoba kukhanya seleke layenza imizamo embalwa uzama ukulungisisa lolu daba, kuyini okumele kwenziwe ukuze uhulumende aliphe imali eliyifunayo?
Thina njengezisebenzi sikhangela uhulumende njengohulumende omutsha. 23 August sinikezwe impumela esayitholayo ukuthi sesilo uhulumende omutsha. Nxa uhulumende lokhu esasikhangela njengendlela endala, thina besibuya kuye kathesi sixoxa layo ukuthi khangela lokhu lalokhu, but esiyakikho section 65 osivumela ukubhikitsha. And nxa uhulumende omutsha yena lo oka 23 August engakhangelanga ukuthi izisebenzi ziyilokho, izisebenzi siyabumbana njengakathesi, sikhangelela ukuthi konke okwenzakalayo senzakala kathesi, uhulumende mutsha kumele ayethuke ukuthi izisebenzi kazihole. Nxa yena engaphuza ukwethuka, izisebenzi zizamkhumbuza sezizithethe isinqumo sika-section 65. I-section 65 uyasivumela ukubhikitsha, uyasivumela ukutoyitoya, uyasivumela ukutraka, uyasivumela ukuhlala emakhaya singabuyi emsebenzini.